lento yenziwa ngumnumzane uChabango ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uChabango umuntu esebenzisana nebandla le-ZANU PF ezama ukuthikinyeka kumbe ukubhidliza umzabalazo wabantu. Ithemba lokho elisesekhona ngoba abantu beZimbabwe iningi lapha akhanya bahlakaniphile ukudlula indlela njengoba lokhu belandela i-CCC nangokwayo isikhokhela ngumnumzane uChamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguChabango labangane bakhe.
Yebo-ke ingqobe isikuwe mnumzana Siso, ungathini ngamazwi kamnumzana Ndlela?
Imbangela yama-recall lawa ama-councillors esiwa-recallileyo ngabantu abavela emahlungo, one uvela eChibinge, bengabantu aba-imposiweyo besuka begadiswe amabhasi besuka eHarare kunye lama-MP. Kube ne-imposition ekade senzakala abesishonele ikanzile ifolosi isemathrelele north lapha okulabantu besimambiyeni labantu besimbekuleni kunye lamatonga labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-importiweyo from another province sokumele ayithatha isikhundla sokuthi abe ngumeya wesikolosi. Ngibonga abantu besikolosi ukuthi bakwana lokho ebet bridges isweek now izobe problem le asiyikhansila zomashonal ibet bridge isemathebeleni angisayithinki ubaba Indlela ngisase ebuthongweni ngingakaqedi khonapho elesane kube nabantu beshonini abambala ngokuziphotha ukuthi mhlawumbe kuzakuba kobulawayo njengoba sebebiza isigodlo senkosi njengendawo yokuhlanganela wonke umuntu. Okungangokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukusola uThabanga ngithi uThabanga wenze into elesizane phakathi akulanto elesizane yenze ngoba uThabanga uThabanga wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso, mnumzana Ndlela?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ndimthethe lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asokuthulise mhlawumbe ingoma asebayivumela nayo noChabango nabanye abangane babo ukuthi bacatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu a very sensitive issue. Ukhangele ukuthi laba emadebeni south barekhole umama ozelise wenkomo umuntu walapha injalo yalapha emadebeni south umuntu kesivekethi laye umuntu omnike bebhithi liyakhuluma ngayo umuntu walapha oprince Dubeko Vlanda ngabantu abazelile kwisitrakhi esivekethi ngabathandabezi lokhu okwenzela ukusenziwa ngombuso laboChabango injongo nje yeZANU PF ukuthi iZANU PF ithole i-2% majority ephalamende khanye into abayenzile emavuku lapha bekhipha umnumzana befaka leyo ndoda lo wezimali zakhe egolide lo eZANU PF kodwa hhayi imidlalo yabo abayenzayo siyafika emaphethelweni dadewethu.
Naso indaba mnumzana Siso, kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiwo wesigaba
waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamaNdebele. Nxa ngisithi amashona ngicela lingithathe kahle yimhlobo yabo lami, nxa ngisithi amaNdebele ngomhlobo asitsho ukuthi kakhulu umuntu ezigabeni zethu. Kati kubi ukuthi ligadiswe umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba ngukhansilela ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal to the president. Njalo lawo maNdebele ajeziswe nguThabanga ajeziselwe ukuthi benza isinqumo esithathwa yiHarari sokuimpoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe warecall. It's unfortunate ukuthi at times ama-recalls lawa acina ethaya labantu kwabamelanga anjani abathayi. Bekulo mntanakhe ongene ku-provincial council waba lo mkhwenyana laye ongene ukuba one of the representatives ku-provincial council konke bakhonbelitsho ungene ifemili eyi-one emataw ubaba uThabanga sethatha isinqumo sokuthi hayi ngono ngithi ngiqume eyi-one wakhona osequma umama uvelisiwe.
Mnumzana Ndlela, ikusasa uyibona injani?
Ngibona lempi iqhubekela phambili ikhokhele ngoseMchanisa. Ngikubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube leZANU PF kumbe kube laleyo into yaboFiso le yaboThabanga bavuleka babule-chance ngoba abantu beZimbabwe into abayifunayo bavule bayayazi okuzayo okwakusasa ngeza yenza iphawu kule lapha lamhlanje nabe ukuchaba ngolalini khona indlu yasekile yena emkhulu abantu bezimbabwe abahlala ethembe njalo baqhubekele ukuthemba ukuba uLizwe Mthembu uzabakhokhela ebakhokhela izimbabwe entsha bekhona uchaba ngengekho ikhona ezamphisi ingekho
Nomzana Siso elakho elokugcina
ngesiso sami libandla okade kumele ukuthi ngani kuyakhumbinyiswana bani ukuthi kukhonjwane mine into ekhulunywa ngubaba uthaba yinto ebalulekileyo into okumele si-athende especially indimathelele-treatment ingaphetha khonakho manje.